Asingakhohlwa kanti ukuthi nxa sikhuluma ngempi njalo nxa sikhuluma nge-ceasefire sikhuluma ngani. Nxa sikhuluma ngempi sikhuluma ngento eqala phakathi kwabantu abantu bengazimiselanga ukuthi noma bengazimiselanga ukuthi into leyo bafuna ukuthi yenzakale. Abantu beSudan siyazi ukuthi abafisi ukuthi ilizwe labo libe sebunzimeni kodwa kwaba lezizathu noma kwaba lezinto ezenza zaphehla impilo yokuthi zibe khona. Nxa sikhuluma nge-ceasefire, i-ceasefire yinto eyokuthi ibuya under ama-negotiations. Kungenzakala ukuthi ama-negotiations lana ukuthi kuvunyelwane, kungenzakala ukuthi abanye babone ngathi mhlambe laba abanegotiatela lolo leyo ceasefire babacabangela ukuthi mhlambe ngabe beqamele olunye uhlangothi, okungenza ukuthi abanye bakulalwane uhlangothi bengayihloniphi i-ceasefire le eyabe ihlongozwa noma le eyabe icelwa. So i-ceasefire ayila guarantee babukanti ukuthi yinto engenzeka ukuthi kuza kwenzakala ngendlela iMelika yona efisa ngakhona. Kodwa-ke okukhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi bafisa ukuthi i-ceasefire le ayibe khona ukwenzela ukuthi ama-peace agreements ayenelise ukuthi abe khona impilo imiswe ngoba ziyalahleka impilo zabantu.
Siyabona njalo ukubana ele eMelika lithi lona selimile ukuhlenga izizalwane zaseMelika ngenxa yokuthi umumo omubi kakhulu. Ubona ungani kuyini okumele kwenziwe njengoba sisizwa kuthiwa kulabantu abangu 16,000 abadabuka kwele Melika abakhona le kwele Sudan.
Ubunzima bukhulu kakhulu laphana ngenxa yokuthi abantu nxa ukuthi baya-evacuate bayakhitshwa laphana eSudan ukuthi bahanjiswe emazweni abo noma bahanjiswe kwamanye amazwe ngomakhelwane lapho kungabe kulokuthula khona. Kunzima ngoba laphana nxa impilo yami nxa siyikhangela igcile kakhulu indaweni ezifana lama-airports, igcile kakhulu indaweni ezifana duze lama-government buildings, igcile kakhulu ekuvaleni imigwaqo le engama-main roads eyiyo afanele ukuthi asebenze noma ngithi asetshenziswe kakhulu ukukhipha abantu noma ngithi ukungena kwabantu eSudan lokuphuma kwabantu acishe afane ngendlela efana lokusebenza lendlela ama-airports operator ngakhona okwenza ukuthi vele kube nzima. Into eza kwenza ukuthi kube lula kuphela yikuthi abazame ukuthi abaphushe i-peace agreement ukuthi bazame ukuthi bathole i-truce noma bathole i-ceasefire okuzabe lesikhashana mhlawumbe nxa bekavumelana kube lesikhashana esizavunyelwana ukuthi bayelelise ukuthi ba-evacuate bakhiphe abantu laba abafana ukuthi bahlengwe lapha kulelizwe laseSudan. Kodwa abangaphushi kuphela ukuthi ukuthi kuhlengwe abantu abavela phandle noma abavela eMelika abaselizwe leSudan. Abahlenge ukuthi kusinde labantu baseSudan abahluphekileyo abakhona lapha eSudan, abanye abafela amafufu abangaziyo lokuthi kathi kuvela kulwelani phakathi kwazo lezi inkokheli ezimbili eziyizwe eziphetheyo. So akuzanywe khona lokuthi kutholakale indlela yokuthi kube lokuthula elizwe leSudan.